Izakhamizi esixoxe lazo zithi sokukunengo sekukhulunywa ngalithi ekuseni okudala ukuthi besabe ukuhlatshwa kuthi umnumzana Gabriel Moyo eMawane eGwanda.
Ngabantu batshelana ukuthi hayi iyabulala, after 2 years uyafa. Kathesi kulokudonselana kakhulu okuthize phakathi kwabantu ukuthi hayi uyahlaba, kuzahlaba labo abafunayo ngoba asikwazi ukuthi njengoba kuthiwa siyakufa engxenye sife. Ngoba kathesi kuthiwa abale BP, abale chukela, abanatha amaphilisi lawo ama-ARVs abavunyelwa, abaye bathi yibo kufele baqale kuqala. So into yakhona vele akwazakala ukuthi okuyikho yikuphi. Siyacela sibili uhulumende abuye emakhaya azofundisa abantu nge-vaccine leyo.
Inkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanamombe eGwanda South uthi yena ufuna ukuqala ethole ulwazi oluningi ngalithi ekuseni engakahlatshwa.
Kliniki emabhade ngali khanya bayahlatshwa sibili, labanye sengikhulume labo sebehlatshiwe, but abanolwazi lakho yikuthi iyavikela umkhuhlane wecorona, but ukuthi ohlatshwayo ngubani ongahlatshwayo ngubani angiboni ukuthi ukhona ololwazi, ngoba lami nginje ngiloko yesaba, angikwazi ukuthi okuyikho yikuphi mayelana le jekiseni yona le.
Umqoqo wenhlelo kunhlanganiso yabatsha eMadowo Youth Development Initiative Mnumzana Constantine Bofo seMapisa uthi lanxa abadala besamukela lijekiseni, abatsha balokuthikaza ngenxa yemibiko ethiyeneyo abayithole ebulenjini.
Sizananzela njalo ukuthi khona khona abatsha abathanda ukulalela imibiko evela kuma-WhatsApp yibo abangani abahambi kangako ukuyahlaba, yibo abangani abazimiselanga ukuthi bayehlaba i-vaccine. Kodwa abadala abathola imibiko from ama-village health workers kanye lasezibhedlela, labo yibo sibili abahambayo ukuyahlaba.
Unkosikazi Juliet Giwani, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Human Development Association of Zimbabwe stezi, uthi amajekiseni malutshwane emakliniki asemakhaya.
Ijekiseni ingabuya ikuthi nje vele ijayele ukubuya ilutshwana ingabisanele abantu, kodwa ingabuya bona babalutshwana bayahlaba. Ingabuya ibanele bangahlaba, yikuthi nje ivele ibuya ibe lutshwana uze sekuthiwa iphelile, kungafanelanga ukuthi ngayiyaphela.
Ukansila ka-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi abanye abakahlatshwa lijekiseni ngoba behlala kathana kakhulu la maklinika.
Nxa sesibuya kumango, umango ukhona ngoba ungakhayela indawo eziye kabo sifanjani isemphethweni sibili khona ngale ekugcineni kwevillage lakubo nsimbi ngale kukhatshana senta kuphela sile ndawo eyodwa lapho kuhlatshwa khona abantu ekliniki yaseGaranyemba.
Udokotela omkhulu esiqindini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo ukhuthaza uzulu ukuthi ayehlaba lijekiseni ukuze avikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo kolunye udaba, uzulu weGwanda usele ngelamanzi ezindlini kusukela ngolwesine kulandela ukuvalelwa kukamasipala weGwanda amanzi yinkampani yeZino. Unkosikazi Major Munyonga isikhulumeli salenkampani uthi umasipala weGwanda umgoloda imali efika phose izigidi ezingama-200 zamadola $193 million okumele ayibhadale phambilini kokuthi kuvulwe amanzi. Kunyanga edlulileyo izakhamizi eGwanda zabhekana njalo lodubo olufanayo ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amagetsi ifuna ezinye ibhadale isikwelede samadola ayizigidi ezilithumilane $14 million. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.